Ingcweti kwezomnotho welizwe zithi ukuguqulwa kwedale labaphathi ntambo iCabinet okwenziwe ngumongameli Robert Mugabe akusoze kuphathise ukuvuselela umnotho welizwe oqhubeka usiya nganxele. Umnumzana Patrick Chinamasa obengumphathi ntambo wezemali ususiwe kuleso sikhundla kwafakwa umnumzana Ignatius Chombo. Abanye abaphathi ntambo abalengatsha eziphathelane lezomnotho welizwe babalisa umnumzana Edgar Mbwembwe ophiwe isikhundla sezokwethekelelwa kwelizwe lonkosikazi Tshiraditso Mabua osebona ngokuthuthukisa amabhizimusi abensundu. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda uthi amalunga edale leli kawasoze aphathise ngalutho ngoba abanye bakhona bengakaze benze umsebenzi ofanayo.
Awunanto etshintshileyo yosedukuzaka wena ikakhulu mina ngikhangele imakakhulu ama-ministries amabili a-very important kimi nxa ngahlala la ngikhangela sokathi kuthethwe abantu avele sebesaziwa belama abanye bakhona balama akumele ukuthi uvele necala njengoba kumpofu athathwe ayefoka ku-minister of home affairs kutho ukuthi kuqhubekisa i-perpetuator i-corruption ngoba kambona amadokesi kampofu lawa akade elawo esezaqhutshekela phambili ukuthi abotshwe so kumelana ne-rule of law khona okwenzakalayo bese kuthoka sibili kuthatha uminister uthombo afake ku-finance ulula-ke laphana umgabo wenzela ukuthi ukuthi njalo nomuntu wakhe wokuthi uzabemtshele ukuthi ayenzele acuphe nje imali benze okufuna enze nje benze umathanda ngemali yelizwe. So akunanto eshintshayo actually izwe lizafa wesi.
Obengumphathi ntambo wenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi ukubunjwa kwedaleleli kubangelwe yikungahambi kahle kwezomnotho welizwe.
Economy yethu izimbi kakhulu yiyo ebangela into zonke lezo zikhona zizakala. Economy yethu ngayiqinile ilungile konke hayi abona amadoda uma ulendlala aze bahlale beshephane nje beshephane kodwa intinjele ukuthi i-economy iyangaqondanga isithethe kubi ingathi nje konke ikhona abasanishile lawo njeokunye lelinye indlela yesiphatha ka-economy yethu yibo kwezinye kulelehlupho zonke ezesilazo.
Omunye njalo osomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga uthi udubo olube khona ekukhetheni abaphathi ntambo yokuthi kusetshenziswe ezombusazwe kungakhathalekile lokuthi bayenelisa na ukuvuselela umnotho welizwe.
Singakakhangeli ukuthi ikhabhinethi izavuselela umnotho welizwe, asikhaleni sikhangele injongo yayo. Injongo yayo okokuqala bekuyukuthi abantu beZimbabwe bangakhangeli uhlupho lwezenotho nokuhlupheka kwezimali okukhona, bakhangele ukulwa kwabo bakwenza ngani sekuyindaba esekhubile. Kati hhayi i-strategy yokuthi abantu bezimbabwe bazihluphe ngokuthi heyi bayalwa abantu labana bayarishafta abanjani abamotshela isikhathi sabo. Okwesibili yinjongo ka-Grace Mugabe yokuthi akhiphe labo abone ukuthi basekela umnangafo, bamkhiphe umnangafo bamcuthe nje insiba asale njengenkukhu engasafanisi lokuphaka. Ngibona ngani kuleyo njongo zabo ayenelisile. Kodwa injongo yokuthi nxa bekhangele kwezomnotho yelizwe hayi kabayenzanga lutho.
Ingcweti ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iningi labakhethiweyo kalazi umsebenzi okuza kwenza umnotho welizwe uqhubeke ulokhu usiya nganxele.
Ama-ministers omphathi ntambo wonke laba esingathi ngesikhiwa i-deduce vele akulanto abayenzayo etshengisayo ukuthi bayakwanisa ukuvuselwa kunoyo. Uthombo kazakabe le business umuntu lowana evele ethatha nje ama-spends ethathela ama-councillors lama-local authorities kakutshengisa loba ngayofaka umpofu kade ungasize kuncede lutho ngoba vele khathesi sesikhangelela thina ama-technocrats uhulumende omutsha ababethatha abantu ababebengumangameli woma esingathi khona ama-blue chip companies ama-companies aku-stock exchange avele ephumelela laba ama-politicians akhona la i-cabinet leyi kayina experience.
Umnumzana Chinamasa ungapha kwele Melika lapho angene imihlangano ye-IMF okuyikho azwe ukuthi kasenguye umphathi ntambo wezemali.